imathebeni difile ngendaba zeground ukuliphumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi la namhlanje
iground ya affecta sonke lami
ngizwe kodwa liyayithinga
lezinto ezafana
liyayithinga akuyivumi akuyivumi ukuthi yenziwa kanoyizani yayenziwa ngubani iground yakuphuma
senzekani
abandebele yahlukumeza lasele part of Midlands angithi so into yethu sonke asonto opposition singabe lokufuna ukusikowa ama points
ngevumelani ivumelani abantu ba demonstrate
kuzani phe bona bazaselwa sibuhlungu ngakho yiko sifuna ukulungiswa yiko bona sathi umongameli wethu ngathathi i Rosen ama steps ukuthi kulungiswe konoko yiko wabiza
izinto
ama stakeholders wonke ama community based organizations zonke abizwa estatus lokuplawa labantu right sikwenze njani kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambe into le
akusebenzi
lo kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
akusebenzi lokho
so akuthina emandebele ngabe induna siyazihlonipha so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yekho ground singabafuna ukuyabhuza as opposition
kumele litho kuqala ukuthi wabulala abantu bani izinduna ngubani wabulala abantu
wisdom
ye ngalizwa kakhulu ningene konapho
no azoba kube le unity yiko kwaba le unity mhla ka 22 December 1987 abantu laba balokhu besibulala besibulala mangcono kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative kaBabunkomo kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi athi hayi ngcono kubanjani lapha kuphela okuyinto lokhu abantu belokhu bebulala
ye ngiyalizwa kakhulu ngiyalizwa kakhulu
into yaphethe
akunabantu ababulalayo chuma izani yabulala abantu ngathi abantu babebulalana ngubani umthezane wabulawayo
yiko ngithe izani yaphela kudala ngosi kathe iPF ehlanganisa iPF zaphu lezalo jonge
yantu lapho ke sengizwe kahle
zaphu lezalo jonge ukungenise ekhanda konoko kugcile baba akula problem bavunyelwe baphume beyifoma okunye kona ngale eceleni bathi thina sakho baba unkomo la sibuye ngePF zaphu lezalo jonge eka baba umgabe kwahlangana kwaba izalo PF
ye nyalizwa kakhulu ke ngicineni konapho ngizacela ukuthi ubaba unxube aphosela lakhe ngegugula wondi konoko kwezinduna ubaba ugoletha uzalandela konapho ngamafutshane sebenzi
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani wabulala abantu waye babulalelani ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwana kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani wayebabulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziwe ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe izalo andizalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzile othuma ibabasekela into embi ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvumi ukuthi izalo yabulala abantu.
Ye, babu kolite ngama pishani kwa
lapo. Umfo wa yizu mungi lapa ujidi, ujidi kandao zizu kama yani. Induna uto wani zizu kuluma, induna zizu osha yata wana lao, ama victimo na lao, yuwa sunagala ya mta wani lao lezi induna. Mekuma kukonoko ukuluma yu baba nyume, uvunyeru utu ukulume, mta wani lao ya musimizezi induna.